Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 Julikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uZulu wehlukene imbono ngokuthi idolobho lakobulawayo yilo elilenani labantu eliphansi kakhulu elizweni jikelele.
Sithi thina ngo-1988-1982 kuqala indaba ze-Gugground, abantu abaningi esingathi ngabantu abe-everybodied babaleka baya kuboBotswana baye South Africa abazange bephendukelabo.
I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission iza kuba nomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane emakhokhova kobulawayo ngomgqibelo.
Sizabhala iripoti thina nje commission esizayethula kuma-legislators ama-MPs e-parliament. Siveza ubufakazi obukhona ukuthi nansi into eyenza amankazana ayendiswe kakhulu bahlukunyezwe kocansi kakhulu.
Imbongi elodumo u-Obed Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wezokuzilibazisa kwele German.
Izinga bese ngilo kathesi i-visa sengiyitholile ngilayo. Abaqoqwa lomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kuyene nemibono phezu kwempumela yokubalwa kwabantu eveza ukuthi idolobho lakobulawayo yilo elilabantu abalutshwana kakhulu ukwedlula izigaba zonke zelizwe. Amanani la aveza njalo ukuthi izigaba zontathu zeMatabeleland ezigoqela kobulawayo, iMatabeleland South leMatabeleland North, yizo ezihambela emuva ngamanani abahlali. Lusethula impumela ye-National Census equtshwe kunyanga ezedluleyo izolo, ugatsha lwe-Zimstats luveze ukuthi inani labantu beZimbabwe likhwelile lisuka phezu kancane kwezigidi ezilitshumi lantathu, i-13 million ngomnyaka ka-2012, lafika ku-15.1 million lo nyaka. Idolobho leHarare yilo elilabantu abaningi abayi-2.4 million, lilandelwa iManicaland yona elabantu abangu-2 million. Idolobho lakobulawayo yilo elilabantu abalutshwana elizweni lonke jikelele abangu-665,940,000 kuphela, lilandelwa iMatabeleland South elabantu abangu-760,345 kuphela. IMatabeleland North yona ihleli kuzinga lesithathu kusukela emsileni ngabantu abangu-827,626. Abanye bathi kuyamangalisa ukuthi kungani amanani akobulawayo ephansi khona kukhanya kulabantu abanengi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Kusuka kusidanisa ukuthi kati i-census iphela kayifanandi ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswe le-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngalezo khathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengoBulawayo ukuthi nxa sihambe sidaladela nxa nje sikhangele emalokitini abantu baningi. Njengamanje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo, okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa ke sesisuka sizibuze ukuthi kanti kubangelwa kuyini ukuthi iBulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakoBulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bonalabo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengabi.
Siyazi ukuthi eMathebelelendi yikho okulabantu labo kuthiwa ngama minority abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni leyo kayisiyo ncazelo esuthisayo yini
okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo kulibala lesibizo lesiDebeleni la eMathebelelendi ibizwa ukuthi eMathebelelendi kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele koBulawayo abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo komanikaland kibomaswingo bagcwele khonapho koBulawayo so thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani le liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele koBulawayo ngoba khonapha abahambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile koBulawayo baningi so yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze size abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane so esuka sekunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladini lapho kuthengiswa khona kibo 4 Avenue kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele so-ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala koBulawayo besikhaya ukuthi inani lwane likuvezi ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamathebeleni bezohlala lapha koBulawayo kodwa kholoku isenza sidayi kuvezi so siyazibuza ukuthi sihle kwathini
kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebelelendi liyelamisa kakhulu
kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane bati langaphandle nje kwamazwe kodwa-ke ayisibe bodwa abahamba kwamanye amazwe mananzela ibhinisi le-Johannesburg ulimi oluzakuqala yimuntu yabekhuluma isishona kanti indaba bona bengabi balutshwana so nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe kabatholakali kude lapho kumele batholakale khona so sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangele ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nxakuthiwa ulokhu esehla inani khonokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sokwala ukuthi nxa sokuba i-limitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo lokhu sikudaba lunye abanye bathi inani labantu besigaba seMandebeleni lehla kudala ngesikhathi seGugurahundi njalo abantu belokhu bengakabuyeli kodwa abanye ngabathi kungani ezibhedlela zabazithweleyo kuhlala kugcwele omama abakhulelweyo okwenza kumangalise ukuthi kanti abantwana abazalwayo ababalwanga na sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo saqala ngokumbuza ukuthi yena uwabona njani amanani la
ya kuyethusa kanti ungani kukhomba khonokho ukuthi inani labantu lokhu lisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa hayi inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba seMandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izizathu ezingabangela khonokho okokuqala asithi thina ngo-1980-81-82 kuqala indaba zeGugurahundi abantu abaningi singathi ngabantu aba-able-bodied babaleka baya kuboBotswana baye South Africa abazabe bephenduke labo bantu kwathi kuqala indaba zabo esaphu lani lani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokhu iswelakala imisebenzi abantu bahamba lapha eGoli makhale emulini eziningi kunapha eMathewuland abantu nxa ngikhumbula mina abantu akakhula la bengafunda lapho ngathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini wakhale ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu baseGoli yikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekuboGoli umuntu ehle efike ehlale khona lele muli yakhe engazaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina sithi ukuprove mbuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inanilo lelo kuzamele silikhole ukuthi ilo likhona bese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
umnumzana Methusele Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa egcinweni leStudio 7 ekobulawayo. Commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-Gender Commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebencane enkundleni ye-Stanley Hall emakhokhoba kobulawayo ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba ye-Studio 7 uGaina Gumede Saidi exoxa lomnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ekobulawayo.
Ngisuka kusidanisa ukuthi kati i-census phela kayifalanda ukuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuyavota. I-census ngabantu abaye bebalwa linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afithakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe ezidaladeni nanxa nje sikhangele emalokishini abantu baningi kanjani ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evele emadolobheni athiyeneyo okungaba ngokuthi mhlawumbe nalelo langa kubalwa ngakugaya ukuthi abantu batholakale bebaningi kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kati kubangelwa kuyini ukuthi ibulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile xa uhambe ezitaladeni zakobulawayo kuyabe kuminyene kugcwela abantu abathengisayo so sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngayo mhlaa kubalwa babe ngayo.
Siyazi ukuthi eMathebeleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority abantu besindebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyongcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesibizo lesidebeleni la iMathebeleland ibizwa ukuthi seMathebeleland kayisiki ukuthi abantu abakhona ngamandebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela emashonaland sebegcwele kobulawayo. Abantu abavela emashonaland lakwezinye indawo kubomanikaland kibomaswingo bagcwele khonapho kobulawayo. So thina besikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele kobulawayo ngoba kuhamba abahambe esitaladini kuyavela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile kobulawayo baningi. So yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze sizwe abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sikunanzele ukuthi laxa uhambe esitaladini lapho kuthengiswa khona kibo 4 avenue kibo bani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamandebeli. So ke ngaze sithi amandebeli malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesindebela sebethe bagcwala kobulawayo besikhaya ukuthi inani lona leli likuveza ukuthi sokube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwamakhiredithi bezohlala lapha koBulawayo. Kodwa koloko isensa sidayi kuvele so siyazibuza ukuthi kusho kwathi.
Kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebeleland liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima bayemazweni aseduzane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa ebobutswana lakwamanye amazwe aseduzane lati langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke ayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe ngananzela ibhizinisi lo-Johannesburg ulimo luzawuqala yimuntu yabekhulumisyona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esikushoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engeyabakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe abatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sokunjalo ngoba sikhangela ukuthi uBulawayo usegcwele kodwa nakuthiwa ulokhu esehla inani kholokho bekusuka kusidanise lapho okubangela khona okugeza khona sobala ukuthi maso kubi-limitation sokuzaba embangela ukuthi uBulawayo agcine egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.
Lapho-ke belilalele umnumzana Dalubuhle Sibanda isiphathamandla se-commission ebona ukulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com liludaba lokuthi amapholisa akwele Australia asedlulisele phambili udaba alubikelwa ngunkosazana Susan Mutami owathi yena wadlengulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eleminyaka elitshumi lanhlanu. Lokhu kutsho ukuthi amapholisa asebenza phose umhlaba wonke jikelele awe-Interpol yiwo asezaphatha lolu daba, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ye-World Health Organization isiphe umkhuhlane we-monkeypox isimo sengozi yomhlaba jikelele ukuze kube lokuwucubungula okujulileyo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku-VOA Ndebele. Ngithanda ukubulisa bonke abamameli be-VOA Ndebele kunye konke nabasakazi be-VOA Ndebele. Mina kule nto engihleli ngiyizwa la abantu bakithi bekhuluma ngayo la ikakhulu kahle kahle be-encourage abanye abantu ukuthi bengayi ukuyovota, bekhuluma ngokuthi kuyafana bengazi bayovota akulanto ezokwenzeka. Mina ngokwami ngibona kuyinto e-wrong kakhulu le ukuthi silahle lenithawulo sithi angeke sisayavota ngoba vele obvious iZANU-PF izarobha. Mina ngicela nje ukuthi abantu behambe sihambeni siyevota ngobuningi bethu, ivoteni ngobuningi bethu ukuze noma ma ingabe izama ukuthi iyarobha ithole ukuthi idliwe ngamavoti amaningi kakhulu. Ithi-ke ma isiyalela-ke esihlalweni kubonakala ukuthi iyalila ngempela idliwe okusegcekeni. Nosizo singaluthola kwamanye amazwe lapho ukuthi basincedise ukuthi sikhiphe iZANU. Sizohlala singayivota abantu bakithi sithi vele kuyofana, kuyagcina ngani sihlele kufaneni khona lokhu? Kuze kube nini sihlele kuyona linto esithi iyafana iyafana? Kumanje abantu abangaphandle baxoshwe emazweni angaphandle, sizoya kuphi? Siyobuyela siyohlale kufaneni khona lokhu okuvele kubuhlungu kangaka ukufana kwakhona khona lokhu esithi vele kuyafana? Please bantu bakithi, asihambeni siyovota, asihambeni siyovota ngobuningi. IZANU ukuthi ma irobha irobhe idliwe ngamavota amaningi, ma kukuthi iyabe idliwe amavota amaningi kuzoba nzima lokuthi iRobe. Nosizo singaluthola kwabanye abantu abangaphandle kwamanye amazwe angaphandle ma ingabe ikuyukuthi sivotile ngobuningi. Ngiyabonga okhulumayo ubheja nomnyama lapha phansi emasungamali ezikungwa.
Salibonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli ngithanda ukuqondisa inkulumo kababa lapha kasazange wathi ukuthi ungubani lo okade sithi singasihluphi ngokuyavota ukuvota kubalekile emthwakazi omuhle wena babothe singabhalisi ngoba izani yalela yikho thina singumthwakazi sisithi sifuna ukuzimela sodwa sasivele siyilizwe kudala la kudala uyakwazi uBritain ongiyena owahlanganisa leMashonaland bayakwazi United Nations bayakwazi ukuthi sasivele siyilizwe ngakho ukuze besikhiphe ngoba yiba basihlanganisayo ukuze besikhiphe fanele bebone ukuthi iMRP silabalandeli abasisekelayo ukuthi siphume eZimbabwe ngoba iZimbabwe iyahlupha for 40 years iZimbabwe ihlupha izwe letha lidevelopha izwe letizwe abantu abantwana bethu abaqhatshwa konakele nje imigwaqo izibhedlela ezikolweni singabantu bemthwakazi ngakho United Nations lo Britain nxa bebona sisekela iMRP ngamavoti balawa amandla ukuthi noma iZimbabwe sala ukuthi isinikize lethu balawa amandla ukuthi besikhiphe ngapha eZimbabwe ngoba yibe basifakayo kodwa bengabona kungela abantu abavotayo abe MRP bazathi ah kusho ukuthi la abantu ba right eZimbabwe kukanti asikho right ngakho bakithi asikhumeni ngobunengi bethu bantu bemthwakazi siye register kubonakale ukuthi sikhona siyafuna ukuphuma eZimbabwe ngiyabonga balaleli ngiyabonga lawo umsakazi ngidliwa isikhathi kodwa inkulumo yami inkulumo yami indanyana nje yona ngiyabonga
bantu bakithi ngiyalivusa eMunhlanhla uNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town ngiyalikhuthaza lapho lonke emalungu wesigabeni selupane lapho ukuthi lihambele iregist ukuvota abantu enxa uNkulunkulu angasizwela kumnyako zayo ngithi ngiyalivingelela lonke imbingelela umama uNhlanhla lapho umalume uPaul Ngwenya uNkomo lapho RJ lo nkosikazi wakhe uPriska laba komamazala konamdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajwebana laba koMoses Chuma ngithi hambane eregist ukuvota yimusobhukwenu lapho eFrancis Town uNhlanhla Mahlangu ngithi ngiyabonga
salubonani basakazi baStudio 7 nani balaleli beStudio 7 nguPhilip Qinisa lokhulumayo kwaseluphane eJabiwa eGhana ibasakazi nani balaleli beStudio 7 ngisela le ndaba kaNkomo leyo ukuthi uNkomo wathengisa ilizwe uNkomo ilizwe akalithengisanga uNkomo uze ayenze ajoyine izano eze kube neunit nezano ngoba basekukubi lapha eZimbabwe abantu babefa mahlayana abantu babebulawa abantu so wabona uNkomo ukuthi no ayilana ngoba abantu the way abafa ngakhona akunanto ngoba wayesememezele kwakhathala umdala wayetshelile iAfrica Union wayetshelile iUnited Nations futhi United Nations njabo America nabo Britain yibo ababevele beyiqoqile le ndaba ukuthi vele emathebeleleni akuyohlaselwa kuyobulawa so kwenzeka the way okwakwenziwe ngakhona ukuthi vele kuyohlaselwa kuyobulawa emathebeleleni hayi ukuthi uNkomo wayele ntuzana olapho wayesekadlituza ngumgabe or wayesethengisa ilizwe wayesethengisela umgabe ilizwe kwasokuzima lapho vele naye sebona ukuthi there is no way to go ukuthi engayaphi ngoba i-Africans Union yayibhekile ile ntuzana i-United Nations abo-America nabo-Britain futhi yona i-Britain yiyo vele i-Britain ngokuke le ntuzana yayihamba nomgabe ngalesiya sikhathi vele yayisendleleni zikamgabe ukuthi uNkomo kuthiwe akanqamule kunqanyule ilizwe eyala wayengayali ngoba wayeyala kwakukhona vele ababeku-emile ukuthi ma ngabe leli lizwe linqanyulwa ngalesiya sikhathi kwakukhona vele okubi ababefuna ukukwenza yikho uNkomo akalanga ngoba wayala ukuthi hhayi akafuni izwe linqanyulwe ukuthi yona iletuzana i-America vele kwasokukhona i-Britain ne-America kwasokukhona vele ababeseku-emile ukuthi ngoba uyazi ukuthi iZipra yayilwa kanjani iZipra phela yiye eyadiliza umbuso kaSmith so babe iy'nhliziyo zabo zazibuhlungu ukufa kombuso kaSmith so lapho ukuthi kuthiwe kunqanyule ilizwe into eyayizenzakala ilizwe selinqamukile kwakuzoba kubi kakhulu cha akazange aze athengisa ilizwe angazi ukuthi abanye bayibona kanjani bayibona ngayiphi indlela njalo bayicabanga ngayiphi indlela kodwa iqinisa yilo lelo
Studio 7, Studio 7, ndivuka njani? Nami ngivukile mhla ka 25/07/22 ngikhuluma kumaphosa phansi lekondolwane esigabele sencane kumakhulela la ugcina khona abantu emabhongani le la ugcina khona abantu mawuqeda lapho uhamba ngesiganga ewange National Park awuphenduki ngibuke kakhulu bakithi ngikhuliswa ngikhulume abantu basebhinga abantu bebhinga liphakamisela isandla ngokuthanda kwelizimbabwe abaye amantu izigaba mbona ngani izimbabwe bayayithanda kuphela bayithanda njengani bantu bebhinga lami sengicaba ukuthutha khonale emabhongani bezohlala kini ngoba ngiyalibona ukuthi lingabantu abathanda ilizwe labo ngoba nanku likwenzile futhi kuma-election la mawazilale wawinileyo hhayi siyalibonga mina kakhulu kakhulu ngiyalibongela abantu bebhinga lakwena la adlulayo ngayo ngiyayizwa mpela noma likhuluma abantu bebhinga ukuthi libambele afuna izimbabwe ephambili labo bezanu labo okuthiwa ama-structures ambona ukuthi kuyabasiza loko akusebenzi umuntu uyazikhethela into oyifunayo okuthiwa hey i-triple-cell ama-structures yini ama-structures umuntu uyazikhethela into engaphakathina kwakho yinto oyenzayo noma ungazwela ama-structures anti bona bayenzela ama-structures ukuthi berobhe kahle abantu ngiyalibongela abantu bebhinga hayi ungathi bonke bakhithi sonke ezimbabwe singafana labantu bebhinga ilizwe lethu kube seli-right ngakuthi laba-right kudala siyale lokulohlala sethusela abantu bebhinga bayethusela kodwa bayezinto i-right sonke isikhathi maye abantu abayengabathusela zwaso kukhulunywa emsakazo kuthiwa bayesaba ukuthi beyenze lokhu ungabona usayesaba kusho ukuthi awukabi lokuze lesibindi sokuthi into ekhuluma uyayimele ukukhuluma nje ma ungumuntu ungayisabi yenza njengabantu bebhinga ngiyaliphakamisaisanda abantu bebhinga ngisacabanga lami ukuthi ngifuna izincwadi ezohlala khonapha ebhinga ngike ngiphilelani kahle noma sihlupheka sisonke ngiyabonga
ngiyelele ku-Studio 7 kulo mbuzo endinawo lapho suka ungcake kunamagama lakukhulunywa abasakazi bethu lapha bethi izinto esizithumela lapha ku-Studio 7 abalakwenza nazo which means izinto esizithumela nje lapha azisebenzi kabasincedisi ngako kanti sithumelele ukuthi mhlawumbe sebasicela usizo ku-Studio 7 ukuthi ngoba ngiyayilalela eminye imisakazo abantu uma bekhala kunye kuyaba kuhlupha yayibuya i-feedback ukuthi hayi into eyayike yabuzwa ngomunye umlaleli kanje kanje isolveke ngale indlela kodwa ku-Studio 7 nje kuthule ukuthi ezwi siyathumela lokhu lalokhu kodwa ama-feedback ukuthi laba babekhale ngalokhu akubuyi ngoba mhlawumbe that's why besitsho ukuthi kabala kwenza la mazwe esiwathumela kiwo cela nje impendulo khonapho ngiyabonga
hayi siyabonga balaleli bethu nxa sisithi amazwi la awalani le-Studio 7 siyabe sisithi ngamazwi enu balaleli bethu angaveli ku-Studio 7 qhubekani lisithumela amazwi enu kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawukele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani bantwana bakamambo lo mdlawo egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense le dwala ngalichamela litshe ngolunya injobo enhle ithungele ebandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka
u-Obert Dube ucela uncedo lokuphathiswa ngemali yokuya embuthanweni wokuzilibazisa kwele Germany ngesizwe amazwi kaDube
salibonani lonke bakithi abalaleli bemsakazi weVoa iNdebele ngiyalibingelela lonke emagumbini wonke amane omhlaba okhulumayo ngu-Obert kaDube imbongi kuliqiniso sibili ukuthi ngamenywa kwele Jalimani izinga bese ngikilo kathesi ivisa sengiyitholile ngilayo abaqoqi balomcimbi babethe kumele ngizibonele konke kuze ngiye khona ngoba ngiyakhangisa ikhono lami ngale kodwa ke accommodation bathe sebezalungisa indawo yokuhlala mina ngizifunele ke itikiti lokuya khona kathesi into esingixaka nje kwakathesi ukuthi ngithole imali yokuthenga itikiti yiyo esangixakileyo sibili bengifisa ukuthi aliba ngingaba lenhlanhla ngithole abangangifakela izandla ukuze ngiphumelele ukuya khona lami ngiyekhangisa umsebenzi wami international ngolimi lwemzini ngiyafisa kakhulu ngoba lolu hambo mbonani kungangivulela amathuba okuthi lami ngaziwe phetsheya kumele ukuthi mhla ka 2 August ngibe ngifika kwele Jalimani yililanga abangimelele ngalo ngisiyasuka ngelanga la mhla ka 8 August ngiyabonga
u-Obert Dube imbongi elodumo Isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukeni ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wehlukene umbono ngokuthi idolobho lakoBulawayo yilo na elilabantu abalutshwana kakhulu elizweni jikelele. I-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba abesilisa labesifazane e-gender commission izakuba lomhlangano wokuhlaziya ukudlwengulwa kwamantombazana lokubendisa besebancinyane emakhokhoba koBulawayo ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.